waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomvulo omhla ka 3 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ikomiti ekhokhelwa umnumzana Khalema Mohlante ecwayisisa ukudutshulwa kwabantu eHarare ngoncabakazi ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumumethe okwatholakayo.
Ngabithi siyalungisa khona ukuthi ugwalo lokhona libe lugwalo oluphuma kuhle. Lamaphepha amaningi amanye ayelethwa ngabantu, amaripoti abanye babekhuluma baphinde bathiya amaphepha. Konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvimbe ugwalo lolo okuthiwa ngesingisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Odokotela esibhedlela sikahulumende bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namuhla.
Esikucelayo kugovernment ukuthi ilalele lokhu esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale ngecurrency esavumelana yona ama-US dollars.
Kube lokuxokozela idale lephalamende namuhla lapho amalunga ebandla leZANU-PF avimbe khona usomabhizimusi umnumzana Nick Van Hoekstra tethen ukuthi aphe ubufakazi ngokwenzakalayo kunkampani yeWange Colliery.
Into yakuqala udaba lolu kade esolise High Court. Emthethweni owePharlament, we don't discuss indaba nxa isisecourt. Yiko okusemthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ikhomishini yekhokhelwa umnumzana Khalema Mohlante edingisisa ngokwenzakala mhlaka 1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumumethe okwatholakalayo. Ikhomishini le yayithe isigqibile lolu hlelo njalo izaqhubela lolu gwalo umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo odluleyo ngemva kokumnika isifingqo salo ngolwesine, kodwa yaphinda yathi ayiseyi kokwenza lokho ngoba izaphinda ilulolonge. Lokho kwenzakala isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Sharamba isithi akula mthetho obamba ngamandla uMnangagwa ukuthi ethulele umphakathi ugwalo lolu. Ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo njalo ilanga lokugcina elokuphutsha lomsebenzi lomhla ka-19 kuyona le inyanga. Isikhulumeli saleli commission umnumzana John Masuku usichazisela okunenge ngalolu daba.
Hayi, okwakhathazeka kukho okutsha lokho esigcine khona lapho ngokuthi sisalungisisa ugwalo lecommission ukuze luye kwethulwa kumongameli. Umongameli nguye okwaziyo ukuthi kuyenza kwenza ngalo, njalo nguyona amandla ukuthi alukhiphe ngoba ngalikhiphi. Kodwa okwecommission ukuthi yaqeda ukulungisisa ukucentacentalana lapha nalaphana yaluhambisa kumongameli.
Alikaboni lokuthi iliphi ilanga kumbe kuduze kwangaphi mhla ka-19 lapho elingayikhupha khona ireportini?
Hayi, kakukho sekuphumile, kungabe kuyivunakanela lokho.
Okwenziwa yikhomishini kathesi kuyini?
Kathesi siyalungisa khona ukuthi ugwalo lokhona libe ligwalo oluphuma kuhle, ngoba into yazi ukuthi kula maphepha amaningi amanye ayelethwa ngabantu besipha amaripoti abanye babekhuluma baphinde bathiya amaphepha, abanye njalo baphonge ukuletha amaphepha le nkulumo ezitshileyo lama. Konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvimbe ugwalo lolo okuthiwa ngesingisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Bese kulokukhonona kwabanye ukuthi kungani ugwalo lolu selubuyela kukhomishini nxa umongameli Mnangagwa esephiwe isifingqo lesiyana? Sengathi kukhona okunye angakuthandanga sokumele kuguqulwe.
Hatshi, akunjalo. Khona kuengula ngisele khona ukuthi ikuqedisa kufana nalokuthi nawungeku-progress report yakuqedisa lokho kuyikho okugcweleyo.
Lo umnumzana John Masuku isikhulumeli sekhomishini edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Sixoxelaye eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namuhla okubangele ukuthi izibhedlela lezi zelaphe izigulane ezisesimeni esibi kuphela. Izibhedlela lezi zigoqela esePhirirenyathwa, esechitungwiza, eseUnited Bulawayo Hospitals, lesempilo. Odokotela laba bathi uhulumende kumele alungisise udaba lokusilela kwemithi lamaphilisi ezibhedlela kanye lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa. Bathi njalo bafuna uhulumende ababhadale ngedola leMelika kuphela, hatshi ngebhondi kumbe ama-RTGS. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele nobhala jikelele wenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mthabisi Anele Bebe wachasisa okuningi ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Akula maphilisi ezibhedlela, njalo akula mithi yonke nje eqathekileyo ukuthi umuntu asizeke mayeke esibhedlela elo hlupho okumele lukhangele ngokuphangisa. So imkhuhlane enjalo nabantu laba abasuka kuma-accident landan, imithi eyakuyikhangelela ukuthi umuntu kumele ithole nxa uqalisa ukumbona, yimithi engatholakaliyo. So odokotela babonele ukuthi umsebenzi wethu usunzima manje ukuthi abone umuntu egula imithi ingatholakali esibhedlela. Ngakho bathe kungcono sike ziphumule, sinike igavumenti isikhathi sokuthi ikhangelisise sibili lapho engakwanisa khona ukuthi ingena ngokuphangisa incedise ukuthi abantu beqhubeke bethola amaphilisi kuhle ezibhedlela.
Umi njani umumo wokusilela kwemithi lamaphilisi okhuluma ngawo ezibhedlela? Akusiphe nje umzekeliso wamaphilisi asilelayo.
Kulamaphilisi ayelapha ithukela ukuthiwa yi-diabetes. Kulamaphilisi ayelapha umuntu okuthiwa yi-epilepsy, ama-seizures. Njalo kube lamaphilisi kulabantu abane-BP. Amaphilisi anjalo. Kulabantu njengabantu abanemkhuhlane ye-diabetes babuya kumele bethathe ngokuphangisa. Izinto zona ezikazitholakali, even amanzi nje, ama-fluids kodwa ama-IV fluids ayahlupha nje ukuthi atholakale.
Likhala njalo ngodaba lweholo, kahle kahle lifuna ukwengezelelwa litholo kunganani?
Esikucelayo ku-government ukuthi ilalele lokho esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale ngecurrency esavumelana yona ama-US dollars. Then kunjalo bephinde bekhangele ezinye izinto esavumelana nazo njengokuthi ama-on-call allowances ethu increase asiye ku-$10 per hour, khathesi aku-$7. Njalo okunye okuhluphayo ukuthi odokotela labo sebethule nzima ukuthi bethole i-fuel yokuya emsebenzini. Udokotela uselala ekumakushuu.
Kwezinye izibhedlela sizwa kuthiwa libhekane njalo lodaba lokusilela kwama-gloves sibisawo, impahla yokugqoka nje ezandleni ukuze lenze umsebenzi kuhle. Kuliqiniso lokho?
Kuliqiniso. Engakutsho nje ukuthi izibhedlela zethu kazinalutho, kazinalutho. Kulabodokotela nje kuphela, izinto zokusebenzisa kakula. Yizinto esizikhalela zona i-government isinike ukuthi siqhubekele phambili sisebenza kahle, abantu besizakala.
Lingaba selidinge ukukhulumisana yini lo hulumende?
Ya, lokho simelele ukuthi size uhulumende ukuthi yena uthini ukuthi siqhubekele phambili. Okwamanje asikezwa lutho.
Ungathi kungaphi kahle kahle kukuziphi izibhedlela lapho okulodubo lokukhalala umsebenzi kwabodokotela lo? Yiziphi izibhedlela eziphathwe kubi?
Izibhedlela ezinkulu elizweni, ama-major referral centers kumbe ama-central hospitals, odokotela abaningi bamile ukusebenza. Okwenzakalayo okwamanje ukuthi kuncedakala laba ababuya bephathekile kakhulu kakhulu, kodwa iningi labantu nje alisizakali kulesi sikhathi ngenxa yokuthi akunabantu esibhedlela.
Bakhona dokotela abathi ukukhalala umsebenzi kwenu lokhu kuzaphazamisa kakhulu izigulane, ngoba uhulumende sekutshilo ngaphambilini ukuthi kalayo imali. Ungathini ngalokho?
Esikutshiwo siyazwisisa ukuthi uhulumende kalayo imali, kodwa esicela uhulumende akwenze ukuthi afake impilo zabantu phambili. Wena le imali ekhona kayifakwe kude abantu bephile, into esiyicelayo.
Imithi esetshenziswa ngabantu abaphila legciwane le-HIV yona iyatholakala yini?
abantu bebeyithola but amaphilizi ayekube ebelokhu ngani angawemkhuhlane we-TB.
Lo ngumnumzana Mthabisi Anele Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, wabexoxa ecingweni loo nto ungamele inkomo weStudio 7 ekwabulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ukuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliament namuhla lapho amalunga ebandla lezanu PF avimbe khona usomabhizimusi umnumzana Nick Van Hook Stratton ukuthi aphe ubufakazi ngokwenzakalayo kunkampani yeHwange Colliery phambi kwekomiti yaleli dale ebona ngemsebenzi yokwemba. Umnumzana Hook Stratton ule sabelo esikhulu kulenkampani njalo ubebizwe yikomiti le ukuthi azefakaza ngokwenzakalayo okubangela ukuthi ingasebenzi kuhle. Kodwa amalunga ibandla lezanu PF agoqela umnumzana Roy Bila lo John Parata bamvimbile besithi udaba lweHwange Colliery lolu luphambi komthethwandaba ngokunjalo belungeke lucwayisiswe yiParliamente. Lokho kucunule kakhulu umgcini sihlalo wekomiti le embizileyo umnumzana Themba Mliswa wathi ulakho ukuchiya umsebenzi. Umnumzana Hoogstraten ngokwakhe utshele intathele zindaba ukuthi amalunga ezanu PF lawa azama ukumvimba ukuthi engachayi imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo kulenkampani. Sixoxele lunga lekomiti yedalela eParliament unkosikazi Sibosisiwe Masara yena othi ngempela umliswa uphambanisile ngokubiza uHoogstraten ngoba udaba lwakhe lusenkantolo.
Into yakuqala udaba lolu kathesi soluse High Court emthethweni owePharlament we don't discuss indaba nxa isisekhodi yiko okusemthethweni. So indaba leyi kwenzakale ngoba uChalimani u-honorable Mliswa ubengayazi procedure yona leyo ukuthi kuhamba njani. Yena ubethatha ukuthi umuntu lo sasivele sibanxusile kwavunyelwa ngeparlamente ukuthi babuye bazonikeza ubufakazi kodwa ubeso kungemva ukuthi indaba leyana isise court. So nxa selibiza futhi umuntu uthi azonika ubufakazi ngapha udaba nalelo luse court lakho njengeparlamente iparlamente umsebenzi wayo ngokulungisa umthetho selikhanya ngazathi selifuna ukungani selifuna ukwenza okunye okungachachi abantu nxa sebekukhangela sokungani kulokunye elikuvalayo. So yikho abanye basuke ngolaka ukuthi kathi sesicalise nini njengeparlamente ukuthi kathi sahloniphi yini umthetho ukuthi nxa kuse-judiciary isiyo ephethe udaba sinikeze isikhathi. Leyi ibiyi-procedure ekhanya uChalimani obengayazi lokuyizwisisa. Kugcine kubizwa unobhala weparlamente uKennedy Chokula waza wazochasisa. Uchasisile abantu bonke kukomiti sakuvumela savumelana kwaba kuhle basebebizwa batshelwa ukuthi hayi iprocedure icho lokho khonoko ngicoda ukuchasisa.
Yena uVan Hoogstraten uthe khuluma le ntathela izindaba wathi abamvimbileyo benze khonoko ngoba bengafuna ukubana echaye ukubola echaye inkohlakalo imisebenzi yenkohlakalo enzakalayo kulinkampani. Ungathini ngalokho?
Iqiniso elikhona eHwange, iHwange Colliery Company isifile. Mina ngikhulele eFolosi, indawo leyana isifile. Akulandi sengakhuluma vele ekuthiwa khona iyafihlwa. Ukubola kukhona akufihlwa kodwa sithi lapha kule nto iprocedure emthetho welizwe ukuthi ithi hayi asimeleleni labana becede ngoba nxa kukuthi khona kumele akuchaye kumele athiwe ithuba aze njalo ku committee e Mines and Energy, i Mines and Mining Development, aze azokutsho ukuthi vele khona kwahamba njani, ngoba ngibona ngazathi kulokuyisikhathi okufitshane nje ukuthi akayekele ikhodi iqede kuphela, ingaqeda leni la uvele ulelungelo lokuzokukhu okutsho khonokho. Avele lapho kuvinjwa ngavinjwa, kodwa umthetho weParliament usobala ukuthi kumele baze bazokuthi ukuthi vele kwahamba njani, ngoba kubolile wangi.
Lo nkosikazi Sibusisiwe Masara, ummeli weVictoria Falls edalela eParliament esixoxela eseHarare. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje siyabe sixoxa ngemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV ngesikhathi kusanda ukunazwa usuku lo-World AIDS Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Muhammad Buhari wakwele Nigeria uthi ngamanga ukuthi usebhubhile kwadingwa omunye umuntu ofana layo sengumongameli welizwe lelo. UBuhari uthi baningi abantu abacabanga ukuthi kuliqiniso ukuthi kasekho. Abahlabeleli ababili babhoda endaweni ezinengwele Cameroon bethwele amakatali abo bezama ukuthi kumiswe impi yomvukela osokubulewe abantu abanengi. Umongameli Donald Trump ngomvulo uthe ilizwe leMelika leChina bazalobelana isivumelwano esitsha ngesikhatshana esilandelayo esiza kwenza ukuthi abalimi bakweleMelika bathengise impahla etshiyeneyo kweleChina. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Donald Trump uthi ngolwesithathu lusuku lokukhalela imuli kamoyi uGeorge H.W. Bush obhubhe ngolwesihlanu. Umzimba kamoyi namuhla usendaweni ebizwa ngokuthi Capitol Rotunda, lapho uZulu avunyelwa khona ukuthi ambone. Njalo isidumbu sakhe sizabe sibekwe eNational Cathedral eWashington DC engakangcwatshwa ngolwesine eTexas. Umongameli Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bazahamba emngcwabeni kaBush. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazabe besemngcwabeni kaBush obhubhe eseleminyaka engamachumi ayisishiyagalolunyelane i-94. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe, uMnumzana Vumani Moyo, ngokubusa kukaMnumzana Bush.
UPresident lo ositshileyo wasebenza okwesigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa. Kodwa-ke nguye ongasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi, ngupresident obelakho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika, engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwe imicimbi eminingi kakhulu. Lo-ke ubona ngazane ngaphelekezelwa njani njalo ngakhunjulwa njani?
Ngokuthi wasebenza indaweni eziningi ezisukela ekulweni impi ku-World War II. Ngibona ngani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi ngumuntu nje impilo yakhe wayezinikele ukusebenzela izinto zelizwe. Ngibona ngani yikho nje kuyagcina kugqine kakhulu ukuthi abantu bazathakazelela konke khona ukuthi ngumuntu owasebenza njani isikhathi eside le ndaweni eziningi.
Singathi kuliqiniso yini kakhulu nxa sesikukhangela ukuthi nguye owasungula ukuthi umdeni wakhe ugcine usiba lezikhundla eziningi kuhulumende, kumbe njengoba waba lo mntwana futhi waba ngumongameli?
Ngawubona khonokho yikho ukutsho okutshengisa ukuthi ukusebenza kwakhe wathinta abantu abaningi njani. Wagcina nje imuli yakhe isisaziwa njengemuli engaphathi izikhundla ezinkulu eziphezulu ngokuthi yena utshengisa ulwazi lwakhe ngezinto zelizwe zomhlaba. Ngabona nje yikho kugcine nje kuvulele even abantwana labo angithi umntana khomuye kuyaba ngupresident omunye ebe ngugovernor khathesi kulabanye abantwana labazukulu labo sebengenile kuma-states lapho. So kutho ukuthi yikho nje khona ukuthi ukusebenza kwakhe kwathinta abantu abaningi.
Kuzwekazi le-Afrika-ke abantu bazomkhumbula ngani?
Ngangizwe njengani abanye babesola nje ukuthi waye khaya ingane wayengelandaba le Afrika.
Lo umnumzana Vumani Moyo ingcwethi kwezombusazwe obexoxa lo Kips Dube Studio 7 eseDallas khonapha eMelika. Abesilisa abathandana lamanye amadoda bathi bayabandlululwa kakhulu ezibhedlela lemaklinika ngenxa yesimo sabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba bethula lokhu ngesikhathi umhlaba wonke jikelele usanda kunanza usuku lokuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza olwe-World AIDS Day olwenziwa mnyaka yonke ngompalakazi. Lolu suku olwaphawulwa yinhlanganiso ye-United Nations ukwenzela ukunqabela umkhuhlane we-AIDS osowabulala abantu abaningi okumangalisayo. Abakusimo sokuthandana namanye amadoda bathi bathwele nzima nxa beselatshwa ezibhedlela. Ofisa ukwaziwa ngegama lokuthi nguTinashe ulandisa ngabakwenzayo bengaba lohlupho lokubandlululwa ezibhedlela.
Siyahamba sisidingele vele indlela eyokuzilapha sodwa rather than ukuthi siye emakliniki, siye esibhedlela, siye ngaphi ngaphi. Izinto eziningi vele sihluphayo ngezinye isikhathi kuyabe kumele sibe sihlezi sikhuluma ngendaba zangikhona sibona ukuthi yini.
Uthi baba yinhlekisa nxa befuna ukwelatshwa ezibhedlela bengaba lengulamakhwa kumbe leminye imikhuhlane ikakhulu ehambelana legciwane lengculaza.
Umuntu onke esebizwa vele esekhuluma ngendaba zakho, i-community yonke yagcina isikwazi. Ngezinye isikhathi siyazincedisa sodwa. Kunzima izinto eziningi vele eziyenzeka kithi ezingakhulunywe ngabantu ezingakhulunywe out there. Abantu abaningi vele bethule ngazo.
Kodwa uhulumende utshele umbuthano wokunanza usuku lwe-World AIDS Day emkhosini owenzelwe eMazowe kunsukwana isanda kwedlula ukuba uzimisele ukulwisana loduko lwegciwane njengalokho okufiswa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDokotela Obadiah Moyo ulandisa phezu kwalokho.
And I would like to also thank all our partners and stakeholders.
Ngithanda ukubonga bonke esiphathisana nabo kulempi yokulwisana legcikwane, kulokho abesithi basiza ngakho ekuthini lube soluphelile ngomnyaka ka-2030. Kumqoka njalo kuqakathekile ukuba sonke sazi isimo sethu.
Kugwalo olujulileyo olwethulwe yinhlanganiso ye-UNAIDS olomnyaka ka-2017 kuvezwe ukuthi oyedwa phakathi kwabesilisa abayisikhombisa abaya emacansini labanye babo nguye owazi isimo sakhe kundaba zegciwane. Kungalesi sizathoke uhulumende wakubona kufanele ukuthi ethule inhlelo zalabo ababizwa ngokuthi ngama-key populations ngaphansi kwesihloko esithi The Third Zimbabwe National HIV and AIDS Strategic Plan, ZINASPI 3. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu linqobe eLebotswana nge-2-1 emdlalweni walo wakuqala emncintiswaneni weCOSAFA Under 20 Youth Championships oqale izolo elizweni laseZambia. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lona elaziwa ngegama elithi Young Warriors lihlelandisa lahlala phezu kwengalani yesibaya sika Group C le miklomelo emithathu ngemva kokunqoba elikwenzele eBotswana. Umncintiswano walonyaka weCOSAFA Under 20 Youth Championships usungulwe ngesonto lapho amanye amaqembu akusibaya sika Group C athiyele leSotho kanye lele Angola adibane khona kwaze kwalamula ukuphela kwesikhathi elokhu engujikelo bhanqa 1-1. Limpumela itsho uba omabili lawa maqembu alo mklomelo owodwa. Iqembu ngalinye ukuthi iqembu leBotswana yilo elisemsileni wengalane elingela ngitsho lodwa umklomelo. Umqeqeshi osebenza labasakhulayo Anele Nyathi uthi abafana beZimbabwe badlale kuhle, yebo, kodwa kukhona okusilelayo.
Singathi bona badlale kuhle njalo, into enhle siyibonileyo ukuthi bayazama nje ukuthi balifake phansi, kuyinto enhle ebukekayo. Kodwa into ebengiyasolisa kancane ekudlaleni kwabo ukuthi ukukhanya ukuthi ngani hayi amazinga okuqina kwabo esithi thina ama-fitness levels ngani kusasilela kancane, ngoba sibonile abaningi sibile hayi ukuthi baqede umdlalo yena lo wokuqala kube zima.
Iningi labadlali ababumba iqembu lama-Young Warriors lona eliqeqetshwa nguBekithemba Ndlovu ngabadlali abangakayenelisi ukudlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League, okungaba mhlawumbe yiso isizathu esekuba imizimba yabo ibingalungelanga ukudlala imizuzu efika amajumi ayithoba munemunye. Umncintiswano lonyaka ulamaqembu alitshumi lanye ngemva kokuba iqembu leNamibia litheka lisenelisi ukuphatheka kuwo ngenxa yokuswelakala kwemali. Lokhu kutsho ukuba isibaya sikaGroup B sesisele silamaqembu amathathu abalisa eleSouth Africa, eleSwatini kanye leMauritius. Kusibaya sikaGroup A kulamaqembu abalisa eleZambia okuyilo eliqoqela imidlalo yalonyaka, eleMalawi, eleDemocratic Republic of Congo kanye leMozambique. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane kanye lalelo elizaphutha lile mihlomelo eminingi okudlula amanye kulawa azaqeda imidlalo yesibaya esendaweni yesibili engalaneni yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano esesemifinal. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise inkezo ye-Castle Challenge ngemva kokutshaya le-Trang nge-2 kanyanga ngensonto. Lo mdlalo ukudinga intshantshi zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe kwesigaba se-Premier Soccer League, njengoba iqembu le-FC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco se-league ukuthi ele-Trang yilo eliphakamise inkezo ye-Chibuku Super. Njalo omabili lawa maqembu yowazamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga amaqembu azintshantshi zomdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu ehenkiphi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkiphi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkiphi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkiphi papalaza. Bemalume engelthandu jwala, bemalume engelthandu jwala, bemalume engelthandu jwala, bemalume engelthandu jwala.
Umculo iBabalazi silethemba liwukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikomiti ekhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante ecwayisisa ukudutshulwa kwabantu eHarare ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumemethe okwatholakalayo. Odokotela ezibhedlela zikahulumente bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namhlanje. kube lokuxokozela idale leparlamente namuhla lapho amalunga ebandla lezanu PF evimba omunye walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.